guda abantu abara seven ababoshiwe ngomgqibelo ngithiwa khona baparticipate kwi-demonstration ngomgqibelo egqwele bahanje i-court namhla after detention from Saturday.
Kahle kahle kuthiwa licala bani abaletheswa?
Ngithiwa khona participating in a non-lawful gathering with intention to commit violence.
Manje baphethwe njani? Uke wezwa yini ukuthi baphethwe kahle ngalapho bevalele?
Ya, besemapholiseni ukutshaywa abakatshaywanga benziwanga lutho bakhona ukuthi ukuba begqitha labo ngesikhathi kodwa ukuthi nje khona ukuvalelwa khonokho bakuvele kungela justification ukuthi bakusenzelwane ngoba there was no fear of anything. Abantu laba baphongubanjwa bezihambele etown endaweni ezithiyeneyo abanye babanjwa bezihambele erenki abanye babanjwa ema-flea market abanye babanjwa bezingenele emakhombini bephongukhangela ukuthi umuntu angabe egqoke into ered efana njengeregalia ye-MDC even if ingayisiyo regalia ye-MDC bephongubamba randomly abantu nothi ukuthi babamba abantu bedemonstrate hhayi baphongubamba abantu isho ukuthi i-pretrial detention yona leyo yesingayifuniyo eyokuthi amapholisa alokho ngifuna ukuthi ahlukulise abantu azwise abantu ubuhlungu kuphela bekazi ukuthi kuyakulalei so compensate for the detention Saturday Sunday until today around 3
manje kuthiwe yena ekhoti
ekhoti kuthiwe khona $100 day each and bathiwa baripoti kanye ngamaviki amabili into nje esingayifuniyo khonapho ngeyokuthi amapholisa vele kwenza njengathi bona yiba bafanisa ukuthi batshele abantu ukuthi can you demonstrate or not which is not true. Our constitution and section 25 yekhosa it only gives the police ukuthi babe le-right yokuthi not yokuthi something is going to happen not necessary ukuthi bona babafanele ukuthi ba-approve.